Yondisi, njini njano noka wande.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande. Lingaya livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-6 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, kulokuxokozela kubandla lezaphu, abanye abalandeli bebandla besithi umkhokheli wabo uMnumzana Sibangelizwe Nkomo kumele axotshwe.
Into futhi esuke imangalise kwesibhangelizwe seyi-opposition president owezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe nguprezident welizwe, wayengupresident welizwe nguyise.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South, abantwana besikolo beqaleka ngendlala.
Hayi, indlala emakhaya sikhulumi, sesaba namareporti abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So hayi, isimo sibi sibili.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kule viki iphathekile ngohlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo.
Baphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulokuxokozela kubandla lezaphu, abalandeli beleli bandla besithi umkhokheli wabo uMnumzana Sibangelizwe Nkomo umtakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo kasuke esihlalweni ngoba wangena esikhundleni ngudlu njalo wasebenzisa igama likayise ukungena kuleso sikhundla. Ngempela sonto amalunga aleli bandla azama ukudiliza umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwa ehofisini yezaphu koBulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxazulula ukudlephana kwabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo, kodwa wazaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise omunye uJoshua Mqhabuko Nkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi, yena ekuzaphu National Executive Committee.
Into futhi esuke imangalise kwesibhangelizwe seyi-opposition president owezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe nguprezident welizwe, wayengupresident welizwe nguyise. So ke tezi yena bamlindelene ini yakhe lindwa ngamapolice estate yena iopposition ukuthi oppose uhulumende. So mina ngale indlela kuyangidoubtise ukuthi usibalize ukuthiwe opposition lead ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa idog style esegcekeni.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bemandla lezaphu uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifunile lo SU wakhe kabahambi ngoba abazanga ukuthi bazodiliza. Thina sihlengomethi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona sikhona ukuthi ayiso zifika kuphume bona kunganana ufunza usibangelizwe into engekhoyo. Usibangelizwe kazi kithi umntaka mlimo kazi lutho wehluleka lokukhuluma. Ubona azamkhulumele ekufeni umbayi wesile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukulikhulumuza libingelile emangcwabeni. Asukuma khulume kodwa ukathenga uvice president ekhona manje ukathenga umsebenzi wakhe ngwani.
Omunye obebhikitha ukuthi uNkomo akhithwe ngunkosazana Gertrude Ncube odabuke esiqintini selupane.
Sathi sifika eKhethweni sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile. Ngabuza mina ukuthi lati abantu laba bavela ngathi ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isihloni. Abantu abana bagcina sebedimanda izinkwa ukuthi tawanenzara tavira kare takagara panapa iyi livela ngaphi bathi tatorwa kubulula kuni. Thina vela simfuni mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga mina izapho i-revive yini ibe ngingomunye wabantu aba-revive izapho angimfuni.
Amalunga amaningi ebandla lezaphu axothwa amanye akhithwa ezikhundleni ngumongameli wezaphu omutsha okuyinto ekhathaza ezinye iinkokheli zaleli bandla. Ukazana Live Nethuma inkokheli kuleli bandla ngobulawayo.
Phelandaba Mpophoma district secretary, mina into engani ayimphathi kakhulu kuzaphu okwakhathesi. Kudala kuzaphu ensukwini ezidluleyo izaphu kade imnandi sikholisa, kodwa kathesi kuzaphu akusela kuphumula ngoba sonke isikhathi sabe sikhala ngabantu abaxotshiweyo. Cela kungabi lokuxotshana kuzaphu.
Esabeleni samathoweleni south bakhona laba bathi umongameli wezaphu abamfuni ngoba udabula izaphu phakathi. Unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu.
Vele ma sidivided sizasebenza njani? Ma vele singazange sabambana vele akula lapho esizayo khona. Kwaye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe? Inkokheli lakho ma isehluleka uyayekela, ma ukukwehlula chiya ngoba ngathi sine izaphu iyiphathe esiyithembileyo yebe siyifuna ukuthi sifele kiyo labantwana bethu sibachiye bekiyo. Kodwa manje ma isisenze nje so akukhanyi ifuture yayo ukuthi iyangathi. So mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona kungcono ukuxotha umuntu futhi vele kala plan.
Ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu lesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni. Unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa. Umongameli waleli bandla uMnumzana Sibongiso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona.
Impela viki leyo ephelileyo besile mihlangano yalekelo ilokhuzeni ukuthi ayinational executive council the national people's council zilandelana namalanga. Ngelanga lokuqala ke sabona sekela abantu abazopikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni. Hayi kwabanike lo msindo kwamfana emahofisini yethu kwaze wabuya abomthetho. Izapho ayisoze imiswe ngomsindo womuntu oyedwa.
Unkomo uthi izinto zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisithi ngalasikhathi eside kuzaphu ngakho kamelanga aphathe.
Ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezaphu ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebehamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngibisele ebantwini kubanikazi. Yikho libone mhla wekhongolo siyakhethwa kubukhokheli bezaphu kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress. Izaphu yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezaphu.
Amanye amalunga alinhlanganiso waphanyeke udaba lolu emthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu. Udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo. Ngiyimelesito 7 kobulawayo igabula mweza Jesus Banda.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathepeleland South abantwana besikolo beqaleka ngendlala. Lesi sigaba yiso esilendlala elizweni lonke jikelele ngoba sihlala sithola izulu elilutshwana kakhulu. Sixoxe lomela lesi sigaba idalela ePhalamende uNkosazana Lindiwe Maphosa ukuze sizwe umumo walesi sigaba.
Umumo wemaphandleni welezansi leMandebele nawumanga kuhle sibili. Indlala sezithathele emakhaya lapha even izifuyo hayi sokunzima sibili. Abalimi sebephila ngokufida izifuyo laba lokuzama ukuthi khona bedule kudinga ezinye indlela zokuthi izifuyo zabo zinathe amanzi ngoba hayi sokutshisa emadlelo sechile into ezinjengazonezo. Indlala emakhaya sikhulumi sike saba lamareporti abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So hayi isimo sibi sibi.
Manje njengoba izakhamizi zingatholanga ukudla okweneleyo ngenxa yezulu elingananga, ziphila njani zona izakhamizi?
Ukuphila sibili ngesikhathi lesikunzima ukuthi ngikuchazise kahle kahle ukuthi abantu baphila njani. Angeke ngikhone ukulonda kodwa ke labo abalezihlobo ezisemadolobheni lalaba abantwana abanye abasebenze bakhipha abantwana ezikolo ngilemizi phose emithathu emine sejube kusiya kubonwe kubonswazi ekulabantwana engiwaziyo asebekhitshe ezikolo sebehanjiswe egangeni ukuthi bayetshekitsha ngoba umumo wangikhaya uyabungasavumi. So hayi kulobunzima sibili even nomama abonanga kwabo sebehamba ukuthi khona bayekuta bebezama ukuthi khona bephilise izimuli ukuthengisa la uyabona ukuthi umuntu wonke esethengisa abantu bengaze bezama ukuthi othini sithengise lathi sithi bayabona kulilo amakhabithi ine into ababezithengisa so haya uma ngakuhle ngempela but esikwazi ukuthi kushuthana ngebaphiliswa ngumlimo ngoba ukuthi baphila njani lami nginje ngidinga ngiswele
umbuzo wami wokucina ungasela ukuthi inhlanyelo lemvundiso iyatholakala lula yini ezitolo njalo laleyi ephiwa abantu kungelambadalo iyatholakala na
okwathi esikristi akula inhlanyelo esithe yaphiwa abantu abantu bahlala bekhala ukuthi inhlanyelo leyo unikwe kahulumende ivame ukubuya late kumbe ngathi isikhathi sokulima sona ngwaso sesidlulile so isikhathi esiningi inhlanyelo leyo kayibancedi kangako abalimi especially labo ababevele bengelezi indlela ezokuthi bethenge inhlanyelo ezitolo inhlanyelo ikhona but bese nitholile sibili izikhalazo eziningi ezikukhanyelane lentengo yenhlanyelo intengo yangikhona abaningi bathi bona kabayenelisi ngoba bengaze bezama even abalimi abakhulu ukuthi bethathe kuleyo imali abayithengisa ngomnyaka ophelileyo ayeneli ukuthi khona ithenge inhlanyelo ilime lapho indawo elingana lalapho abalime khona even indawo ama-fertilizer asetshenziswa ngabalimi hayi atholakala edura ngendlela emangalisayo so abalimi abaningi bakhala ngentengo ukuthi bazayihlule ukulima ngenxa yentengo njalo leyi eyokuniwa bahlala bekhala ngokuphuza kwayo so ukhanya kuzaba nzima sibile ebantwini abaningi lakubalimi abakhulu ukuthi balime bathole bebe lokuthola okukhulu ngalokho abanye abajayele ukwenza ngiyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngonkosazana Lindiwe Maphosa umela isigaba seMathebeleland South edalele eParliamente. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kuliviki iphatheke kuhlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo abazimelayo ezigoqela izakhamizi zemangweni welubimbi esiqintini seBhinga ezadudulwayo ngesikhathi kusakhiwa idamu leGwayishangani ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukulondolozwa komkhathi abaqoqi bemfucuza iWest Collection yesilungu ilungelo loluntu kanye lendawo zemidlalo yabatsha emaphandleni eziqintini ezivakatshelwayo zigoqela inkayi maphisa bulawayo filabusi becina ngegwanda ngolwesihlanu uGena Gumede weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
Abaphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubudget yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Ungasikhumbuza njalo Maphosa ukuthi inhlanganiso yenu isebenza msebenzi bani njalo lokuthi belihamba emhlanganweni lo lihloseni.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, inhlanganiso emela njalo futhi ikhulumela amalungelo kaZulu sihambile ke kuleyo mhlangano elikhona kobulawayo lapho lathi sifike saphosa elethu ilizwi safaka isubmission paper ngezinto esibona ngane zimqoka okumele zibe khona kubudget ka-2023 eyelizwe lonke siphinde njalo sayenelisa ukuncedisa ama-waste pickers akobulawayo ukuthi lawa hambe njalo ayefaka labelali paper elikhankasela ukuthi ama-waste pickers lawo kawananzelelwe njalo futhi kulibe nenhlelo ezibathuthukisayo njengabantu sincedise njalo labantu abatsha ukuthi kabahambe nabo beyikhuluma bekhulumela izimfuno zabantu abatsha
ungasitshela ngezicelo zenu elizibhalileyo ephepheni lenu njengenhlanganiso
thina-ke njengenhlanganiso elephi iphepha libeke izinto eziyisikhombisa esizibona ngani zimqoka ekuthini zikhangelwe ibhajethi yomnyaka phezu kwakho konke lokho kumqoka sithe thina akakube khona imali ezabekwa ifakelwe
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo Ubu okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga ebandla lakhe ukuthi angasebenzisi udlakela, ukuthukana lokungalandeli imithetho yebandla ngempelasonto lapho okuza kuba kukhethwa amalunga edale leCentral Committee. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inyamazana zendle ezivalisa indlovu lenyathi sezigcwele edolobheni leVictoria Falls zifaka impilo yezakhamizi lezethekeleli engozini. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya-ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli bestudio 7 okhulumayo-ke lapha ngumdala uKhumalo nilapha egoli bakwethu. Engakho-ke lapha kulodaba oluzwakeleyo olokuthi ama-special permit la akade kuthiwa azophela ngo-December asengezelelwe ngezinyanga ezingusibili. Hhayi-ke sikuzwile sonke, kodwa inkinga ekhona ngiyokuthi abantu abasimeleyo abathi basinele ukuthi udiaspora ngabantu bakithi yibo abanamandla ekukhulumisaneni into zamapermit, yibo abaphethe yonke le into yamapermit. Kodwa abantu bemathebheleland kuyona lawo into yamapermit leyo ba-less than 10%, kodwa abantu abaphethe wonke lowo msebenzi ngabantu bakithi. Kanti kungenani ukuthi kahle bethi bona bamele amashona, ngoba abantu besindebeleni abemathebheleland bancane kakhulu inamba yabo elamapermit la bancane kakhulu, less than 10%. Kungabalwa ngoba abantu bakhona kungabalwa kubone iqiniso ukuthi liqiniso yini. Abantu bangapha emhlubulweni umathebheleleni baziphilela nje ngonkulunkulu la eSouth Africa, abanye sebezibazama lokuthatha ama-ID la eSouth Africa, baphila ngokuhamba becatsha. Kodwa laba abantu okumele ngabe bayabamela bona bamela amashona. Angazi ukuthi basakazi bethu lapho lingasisiza kanjani ukuthi indaba le ibhekwe kahle, ngoba abantu bemathebheleleni lokho ekwaqalayo kakula muntu obamelayo kule ndawo le, akula muntu obamelayo. La ngesikhathi kuthathwa amapermit lawo, izithupha abantu bangapha emathebheleleni babe ngalazithupha bengalama birth certificate, amashona yayelakho konke, amapassport yonke into benakho. So kungathiwa basimela abathi bamela amashona. Ngiyabonga.
Vuka njani, livuka njani kustudio 7 okhulumiswayo nguMoses Mdimba lapha. Izano singaze sithini, sithini bafowethu? Singathi asihambe siyevota, singayavota mpela, singayakhona ukuyavota, kodwa izano angeke asayaphuma laphana. Ngoba izano khangela nini ukuthi katheso kwamanje izano yiyo eziphetheyo kuzek. Izek eZimbabwe yiyo problem, izek. UChigumba lwana okuthiwa nguChigumba uchairman wezek lwana ngowezano. So singaze siyevota laphana, bonke abantu labana abafakiweyo izana, akulanto ezatshintsha laphana. Ngabe kuyakhulunyisanwa kube labanye abantu abazabuya eZimbabwe bezokhangela lokubala ama-election babe yibo aba-announce ama-elections eZimbabwe. Sithwele nzima bafowethu, sithwele nzima, lingasiboni sinje, sithwele nzima kanje. Silokuqala inyembezi ukuthi ilizwe lakithi linje limatasatasa kanjani bafowethu. Sho singatheni kanti izana yisikhwa senzima kanje, ngubani ozosilamula engozini lesi esibhekane na? Kunzima bafowethu. Ngiyacela ayibalweke la yami i-audio bafowethu, ngiyakhulumisa njalo. Yes,
studio 7 linjani lonke sizozama? Hayi siyaphila. Hayi mina ke nginamakhala, igama lami ngisejohana. Yeah, abanye bambiza bethi Mundulu. So ngifuna ukuphendula lo muntu okhuluma manje ukuthi kona iStudio 7 ikhetha umhlabuthi. Amuzwa ke ubaba ukuthi ukhuluma ukuthini kumbuzamani, yena kuyiphi party enalotho njalo. ngoba la omunye lomunye ukhuluma into eyithandayo. So abezani uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabadinga. Abama RP elawo uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabaqoqodela ezindlini zabo. Amuzi ukuthi uzama ukuthinta ba kathene ngiyole kuyiphi party yena wakhe inkomfu kwakhe kuyiphi party ngoba amuzi ukuqondela. Kazi wakali kade kakhulumani umuntu omdala ukhulumani ukuthi umntwana wanangqondo ngoba kuzwakala. Lapho omunye lomunye ukhuluma kuStudio 7 support iparty yakhe. Abezani uma bafuna ukusupport ipha bayakhuluma ukuthi ndibaza bakhuluma. Mabe ngakhulumi iStudio 7 yenzeni mhlawumbe ibadinga ezindlini yabona
linjani linjani emsakazweni kaStudio 7 abasakazi bonke abaxolekileyo kunye nabalaleli bankomagumbani umani omhlaba okokuqala ngithanda ukuthi ngiphawule ngezwe lezimbabwe lokhu ngoba ngingasuke ehlangothini lezimbabwe ngalo ukuthi uyabona ezimbabwe mahlaba ezulu ngale vele kunzima ukuthi lizwe leliyana lilungi ilizwe lezimbabwe leliyana ngoba abantu bangkhona abazimbabwe labana ipolitics zabo yizo ezilibhongodla kakhulu okwenza ngisho njalo ukuthi labana abantu ngabantu bamajoyi bonke umnankago la wechamisa ngabantu bamajoyi bonke labana sokoze kune-20 years bengabantu abalwisanayo nibonetshene ngezombusazwe kodwa uzofigana ukuthi kakula ngisonokodwa abakuvumelanayo i-CC yakwasiya lo mbono omuhle ephalamende lapha longayenza ukuthi lize livuke ilizwe lezimbabwe kodwa uzafigana ukuthi abezimbabwe imbono lana bayigxekela phansi abafuna ukuyamukela izame la iyakwanisa ukubuya le mbono emihle engathi lize kodwa uzofigana ukuthi abantu be-CC bayigxekela phansi imbono lana kuzima ukuthi beyamukele ufigane sebetshaya itoyi bengaphandle kwelokhu vela ephalamende kodwa edu the end kufika ama-election sebekhala ngama-reforms kade ilithuba lokuthi lelana belungise indaba zama-reforms abo kwenzela ukuthi kungabi khona ukuphikisana endabeni zokhetho kanti bona bengabantu banye bengamashona ijuwe abalifungayo ukwenza ukuthi bengafuni ukukhulumisana ukuhlala phansi kuyini beze bendlula ngosakelayo lo mgaba abathi bebona ilizwe ligqibeka bakwanisa ukuthi behlale phansi abantu baphile impilo ebusisekileyo impilo amashona yazi ukuthi ngabanye abantu labana mina ngokamthokazi thina singabakamthokazi njalo laba abagxekela umthokazi phansi umthokazi uright ezikhangelela ukuthi ilizwe lakhe libuye into esiyikhangelelayo njalo lingabi khangelela ukuthi lithi kwakhona kupresident sivotele ubani umnankagwa kumbe sivotele uchamisa thina njengompresident asivotele umuntu siyakunjalo sonke abakamthokazi ngoba upresident ngoba ezimbabwe thina abakamthokazi sikhangelela ukuthi sithome umakhansili lama-MPs esizabavotela ukuthi besele umhlaba ephalamende yezimbabwe ngalo ukuthi thina njengomthokazi sifuna ilizwe le so ke ngithi ngiphendule labo abantu abathi kwakhona umthokazi kupresident uzavotela ubani sonke abantu bakamthokazi akula muntu esingivotela kupresident upresident ethu ngumqondisi akangeni ukukhontesta ngale zimbabwe o ngiyabonga okhuluma yemumbo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiphinde njalo ngixolise balaleli ukuthi kwesinye isikhathi imilayezo iyaphindeka, ayisiko ukuthi siyaba sikwenza ngabomu, kuyaba kwenzeke ngemitshina nje ngoba nxa uyikhangele nje ama-audio esebuthelelwe ayahambelana ayafanana. Siyaxolisa kodwa sizazama ngawo wonke amandla ethu ukuthi siqhubekeke sidlala yonke imilayezo elisithumela yona lanxa iminingi kanganani. Sizazama ngamandla ethu, siyabonga, lingadinwa lakusasa. Kwezemelika, elemelika lithi kumele ele North Korea litshengiselwe ukuthi lingaqhubeka livivinya izikhali zalo zenuclear lizajeziswa. Ilizwe leli ele North Korea ngomvulo likhuphule ibhomba lohlobo lwemissile livivinya ukuthi lingahamba umango onganani. Lokhu kucunule iziphathamandla zemelika eziphange zabuthelela amabutho alo lele South Korea emngceleni walelo lizwe lele North Korea njengendlela yokutshengisela amandla amazwe omabili la. Kusenjalo ekuqhubekeni kwempi yakwele Ukraine kubikwa amasocha akwele Russia esebuthana njalo phandle kwesigaba seDonbas lapho asuke ebaleka khona exotshaniswa ngamasocha akwele Ukraine. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngokubona kwami
mbona ngathi wethu se ngoba nxa kuyikuthi ikusebenzisa lezi zikhali ezinkulu ezempubhiso lezi i-nuclear, akufanele ukuthi ame acabange ukuthi yena uzazivikela njani, ngoba ayithi angaqalisa yena kule kungaba khona ukuthi laba ke ama-western countries abesesithi hayi khathesi usweqile umzila bese bephindisela ke lawo khona ngasi, ngoba khathesi bayasekela i-Ukraine bayisekela beyibhebhisitha njengomntwana ukuthi hayi chaya mfana. Kodwa nxa ubhuti wakhona esechaya ngenduku hayi langapho ubhuti sokumele ukuthi aphathe induku achaye futhi ngale. So ke ngibona ngathi okwakhathesi uyethusela uwethusela wakhona okunye kungathi kuyikho khonokho ebenge ngakusho ngaphambili ukuthi ukhaya amasosha akhe kasalwa, ngoba nxa esilwa angeke ehlulwe ngamasosha e-Ukraine ukuthi kuze kuthiwe khona jikijela isikhali esikhulu ese-nuclear. So nxa esejikijela isikhali esikhulu ze-nuclear kwayo kutshengisa ukuthi usehlulekile ukuthi enze lokhu abekucabanga ukuthi uzakwenza e-Ukraine, ngoba kathesi wayevela ngathi umuntu ozahamba ethatha isigodlo se-Ukraine aqume suka e-east ayefike e-west ayesouth ayefika ngathi, kodwa akakwenzakalanga konke khona lokho. So ke mbona ngathi usephuzile ukuthi akwenze khonokho. Sizakhangela sibone ngokunye engumeleleyo ukuthi ngubone khonokho ukuthi uPutin uzajijela sibili isikhali se-nuclear khona phana Ukraine.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the flock of an innocent child, and everybody's watching. Flow.
there'll be nowhere for us to go, and we will run.
There's fire on the mountain, ingoma ka Asa isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30. Abangazilaleli abangezwanga ke indaba zethu abafuna ukuzilalela, lingazilalela ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.